ibutho lona la uyaseliqedisa umsebenzi wawuvele usungulwe libandla lakhe nozulu ongeni nejikelele yisi sikhathi engabona wonke umuntu ebambene lesimiso esinye esokususa ubaba umkhala umuntu ozakuthi kona umbuso lo wesibili okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyafana kumbe uWestern lokho kwakuyikho khona ngesikhathi sikaMgabe kusho ukuthi uzangumuntu oyabe engafuni nje ukuvula amehlo akhe abone izenzakalo ezenziwayo eziqintini zonke nje ezelakithi eZimbabwe lapha ezibuye ngombuso lo okhokhelwa ngubaba uMnangagwa kuningi okwenzakalayo obekungenzakali ngesikhathi sikababa uMgabe bekumile nje kustagnant kungela any developmental issue yadisenzakale kodwa khangela ngokungena kuphela kukababa uMnangagwa lo hulumende wakhe sibonile amadamu amaningi asakhiwe imigwaqo iyalungiswa even ukhangele le gwayisha ngani project eyathatha from 1912 lokhu sehluleka ukubana isungulwe ngamakhiwa khonale kwabuya even isikhathi sikababa uMgabe kodwa yena ngokuthatha kuphela kunaphana ngo-2018 idamu lelanga seli-over 70% completion.
Abantu bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi, abanye bathi amalungelo ayephulwa ngendlela ehlasimulisa umzimba. Bakhala ngoJameson Timba labanye bakhe asebelenyanga ezedlula ezine belokhe bevalelwe esitokisini ngecala okungasilo cala lokubulala babuJuma okulicala nje lokuthi kuthiwa bahlangana bengamelanga bahlangane lokho akuvezi yini ukuthi hayi amalungelo ngempela engaba esephulo
indaba ikagezi ibuhlungu kakhulu lapha kwelakithi kodwa into okumele sinanzelele idalwa umkhathi umumo womkhathi esibekiwo lo esithi Cyclone El Nino usithi nxa ukhangela udaba lwabo James Timber lokhwana antu abona akungeni ndawo kithi